lokho kwethule emhlanganweni owenzele eHarare okuhlaziya ngale ibhajethi ngumlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda. Kodwa uzulu jikelele lengcitshi zezenotho zithi lesi silinganiso siyahlupha ukufinyelela ngoba uhulumente evele engelamali ngokwakhe njalo engenelisi ukulungisisa indleko zakhe eqakathekisa ukugcina amandla akhe ikakhulu kwezomvikela. Dokotela wezempilakahle umnumzana Nkosilathi Shumba uthi uhulumende kumele asebenze nenhlanganiso ezizimeleyo njengoba engeke enelisa ukuthola imali le kubhajethi.
I-15% eZimbabwe ngani yahlupha, mbona njengani amadona amaningi banemali kodwa baphonga ukungena nje. Eyinye imali yangikhona kuzangena ama-companies njengomimosa labo ngani banemali.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa useshe watshengisa ukuthi akanani lokunakekela uzulu kodwa ekhangele ukuthabisa abebutho ababhizimusi labalimayo.
Khangele uhulumende kapresident Mnangagwa aso uhulumende olokunaka kakhulu ngempilakahle yabantu ngemfundo yabo ngani ngingazinye izinto ezingathi ngama-social services. Sibona engumuntu onaka kakhulu ukuthi ethabise amabhizinisi labafuna ukwenza into zokwemba inotho yethu ephansi labalimayo.
Uphinde wathi uhulumende kumele alungisise lokhu ngoba impilakahle kazulu kumele iqakathekiswe ukwedlula konke uhlelo zonke ezihlaziwa ngabezombusazwe. Omunye njalo ofundisa ngezempilakahle kwesinye isibhedlela eHarare umnumzana Petrus Ncube uthe umnumzana Mdenda uzama ukuvala uzulu ngokwenza angani uhulumende weZANU-PF uthanda abantu.
Basikhangele thina sibone ezathi i-government i-serious ngokuziportraya anthu angabantu abathanda abantu. Into abayenzayo ngeyokuportraya i-image yabo ngani ngabantu abathanda abantu.
Omela ikhomishini yezempilakahle edale lePhalamende unkosikazi Ruth Labode uthe iPhalamende iyajabuliswa yilokhu okushiwo ngumdenda kodwa uthe izibhedlela kumele zehlise inani lezisebenzi ezingelani lokwelashwa kwabantu.
Mathabezulu uspika lapha uthena ngabe imali eya ezibhedlela ingezelele kubhajethi lebuyayo. Lathi siyakusupporta kakhulu ngoba abantu bathwele nzima. Abantu bangangena ezibhedlela baphiwa ama-prescription, hambe thenga ukhali, hambe thenga imithi, yonke into iyathengwa. So thina ngokwethu sibili njengekomiti yami mina njengo-chair ngithi lokhu siyakuthabela kakhulu ukuthi ngabe siyafika ku-15% lekhulunywa eyabhuja. Kodwa kakhulu futhi kasikhangeleni ukuthi sisebenza njani ezibhedlela la. Ezibhedlela lapha kulamabhodi ahola imali akula isibhedlela singaso company ibhodi ngeyani uchief executive ngowani konke lokhu akuhambe kusenze ukuthi izimali lezi ziye ncedisa izigulane.
Uhulumende weZimbabwe waloba igama lakhe kwisivumelwano esenziwa enhlanganweni wamazwe awezikazi le-Afrika jikelele owenza i-Abuja kwele-Nigeria ngomnyaka ka-2000 ese-Abuja Declaration esithi isilinganiso se-15% yemali yebhajethi yomnyaka kumele ibekwe eceleni isetshenziswa kungatsha zempilakahle. Lo nyaka lolu gatsha lwabelwe izigidi ezedlula kancane amadola 408 million okuyimali incishi ezithi incinyane kakhulu ngoba izibhedlela lezinye inhlangothi ezingaphandle kwalolu gatsha zifuna imali le ukuze ugatsha lolu lubuyele ekusebenzeni kuhle. Ngimele isiqiseleni seHarare ngiwukhipha umpepe.